isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 10 na kumpalakazi 2019 ngontungamili inkoma endaveni zekuseni namuhla.
Into esuke izidanise kakhulu ukuthi amaphasipoti ayakhutshulwa intengo ukuthi abantu abadiaspora abantu abangavumi ukuvota okokuqala.
Uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe imbadalo yokuthatha ipasipoti njalo uthi kumele zihlawule ngedola leMelika.
Ngapha ekubeletheni komama empilo isiqinile esimile okuzwayo, omama bayabeletha kuhle, siyakukhangela kunanzelela ukuthi omama bengadubeki, yikho sisebenza sivikela khona nsuku zonke.
Ugatsha olutsha olubona ngenhlelo zabesifazana ababelethayo esibhedlela sempilo soluqalisile ukusebenza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe imbadalo yokuthatha ipasipoti entsha isuka ku-53 Zimbabwe dollars isiya ku-318 US dollars. Imali le kumele ihlawulwe injalo ngedola lakweleMelika okuyinto echothozwa ngabaningi. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe uthi bathethe inyathelo leli ukuze uhulumende athole imali yangaphandle kwelizwe azayisebenzisa ekuthengeni amaphepha okudindela ama-passport. Kulabantu abangena ku-359,288 asebele sikhathi eside bebhalisele ama-passport. Kodwa kuze kube lamhlanje akakaphumi ngoba uhulumende esithi akala mali yokuwadinda. AbeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi imali le inengi kakhulu. Sixhume umnumzana Vusumozi Spanda, isiphathamandla senhlanganiso emela isizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe kwele South Africa, i-African Diaspora Global Network.
Sikezaxoxisana laphayana no-ambasada phambilini ukuthi uhlelo lwamaphasipoti ikakhulukazi ebantwini abakudiaspora ikakhulukazi abanesebalayo e-South Africa belungamanga ngendlela efanele ngoba abantu bebehamba beyodayiselwa amaphepha econsulate bese kufuneka futhi baphinde bagibele ibhasi bayihambile bahambise lawo maphepha ekhaya. Okwasho ukuthi isicelo sethu kwangokuthi njengamanye amazwe bekungaba yinto enhle ukuthi lawo maphasipoti ngabe kuthiwa labo bantu bayawathatha khona lapha baphinde bawazisele lapha ngokushesha bekungaba yinto enhle. Noma leyo ntengoko eyokuthi amaphasipoti okuwathatha lena bekuza kuthi nabo bayikhuphule kancane ukudlulela labo abayithatha besekhaya ngoba bewalethele lapho kuzoba yinto enhle. Into esuke isidanise kakhulu ukuthi amaphasipoti ayakhutshulwa intengo ikhutshulwa abantu abakudiaspora abantu abangavumi ukuvota okokuqala. Laba bantu futhi kuzofuneke bathi ngemva kokhokha imali engaka balinde isikhathi esinde ukuthi bawathole baphinde bagibele bawahambele ukuyowala ngeZimbabwe. Yonke le nto lena kubukeka sengathi ukujeziswa kwabantu abakudiaspora. Uhulumeni ngoba akanamali usenamaqhinga okuthi abambe inkunzi abantu abahlala ngaphandle kwelizwe.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha njengenhlanganiso?
Njengoba nje sitholile eyinto ebecaaenza okokuqala nje bekuwukuthi ngoba thi besihlale phansi ngojulayi sabhala zonezinto ebesikhuluma ngazo sikhulumisana no-ambasada ukuthi asihlelele mhlawumbe ukuthi sihlangane sibonisane nongqongqoshe wezangaphambi we-foreign affairs ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi kube nohlelo lokuthi kukhiqizwe kwama-passport kungatholi ngaphansi kwale nyindezi. Sasilethe nemibono ethile sisazobuye-ke njengoba sekwenzakalile esigameko sikhulumisane futhi naye siphinde sizame ukuthi sikhulumisane nangqongqoshe wangaphandle umnumzane Umoya ukuthi sizwisise ukuthi ngathi ngempela ma bona bebhekile babona ingathi yikuphi abakulungisayo ngokuthi bathathe intengo eyama-passport eyabantu izizalwane zaseZimbabwe abangaphandle kwelizwe ababanqabela ukuthi bavote basho ukuthini ma besikubona bafuna ukuthi intengo zalawo ma-passport zikhuphuke ngoba lokhu kufuna ukuthi babanishe bathathela abantu abasezimbabhukuzo babo ngoba sokuzoba nzima nokuthi bashona ama-passport kube nzima nokuthi mayefuna uku-applyela ama-permit la emazweni abahlala khona bawathole ngoba benganele ukuthi ngithola yena leyo passport njobo.
Umnumzana Vusumoses Panda isiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kule South Africa, i-African Diaspora Global Network. Umqondisi wempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi ugatsha olutsha olubona ngenhlelo zabesifazana ababelethayo esibhedlela lesi soluqalisile ukusebenza njalo lukhangelelwe ukwehlisa inani labantwana abazalwa befile. Ugatsha lolu umhlobo walolu gatsha ngowakuqala e-Sub-Saharan Africa njalo usebenza kulolu hlelo lekolishi le-United Kingdom University of Manchester kanye lomanyano weLugina Africa Midwives Research Network. Isibhedlela sempilo sesiphiwe njalo imvumo ihlanganiso ye-International Organization for Standardization yokuthi isihlolisise igciwane lengculaza ngezinga eliphezulu njalo sizananzwa emhlabeni wonke ngalolu hlelo. Ungwenya utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lanxa odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo kungela okokusebenzisa okwaneleyo kulesi sibhedlela, kumele inhlelo zentuthuko ziqhubeke emizameni yokulondoloza impilo.
Khona vele sebevulile laba abantu kwabo yabantu abavelela eBritain bethi bazosincedisa ukurana iklinikhi okuthiwa ikhangelela abantu asebeswele ukuthi bangaze baphinda baswela njalo. Yikho-ke sebeqalisile omama bayabonwa ngamawesihlanu bayabuya bebona khonaphana impilo. Sizama ukuthi sibancedise bangaze bathola nje ngapha ekubeletheni komama empilo iqinile sibili okuzwayo omama bayabeletha kuhle siyakukhangela sikunanzelele ukuthi omama bengadubeki yikho sisebenza sifikela khona nsuku zonke.
Abanye bengathi bekuqakatheke kanganani ukuthi kusungulwe lolu gatsha isibhedlela singenelise ukuthi sibe le mpahla zokusebenzisa ezeneleyo kanye labodokotela emsebenzini?
Ye hayi lokho kuya ngokuthi njengoba abantu singaze samelela leso sistrike ngenxa yasipheli kodwa kulabantu okunjengoba namhla kunje babe befuna uncedo njalo lwe ikliniki eyenziwayo leyo okuningi kwangikhona into ezilocal nje ukusebenzisa ukuxoxa labo mama sibancedisa sibafundisa ukuthi umntwana ukhangelwa njani. Akunidi amajekiseni ahlatshwa abantu ukuthi umuntu engaze waba le-stillbirth kumele abantu bakunanzelele bacacise. Njalo mina so umuntu wokuthi ngizahlala phansi ngiyemelele ukuthi ye ulwana umnyaka kuza kuthi kuye ukuthi kungayeke ukwenzakala ngizakuthini.
Manje abantu abasebenza khona kuye lizabathola yini?
Istaff esilaso kathesi hayi empilo kaningi kangako odokotela nje ukuthi basabazuza ngathi labo onesi bakhona kabakakhalali umsebenzi bakhona okwakathesi. Njalo kumele sikakathekise ukuthi singayekela khona beZimbabwe siyelokhu sikhala sithi sikhala njengoba vele singasozibuka into zakhona zingasozintshi kangako sizaze siphethe ngawuphi umnyaka lokhu kumelelwe kumelelwe. Yikho-ke mina ngithi ngiwumuntu othi akusetshenzwe khona lokhu okukhona okuthiwa yi-local available zothi akusetshenziswa abantu bencedwe ngoba abantu abangekele kumeke ukuthi umuntu kasozafuna ukuncedo ngokuthi kulabantu abaku-strike ngokuthi kunjani njani.
Abanye bazabakwazi njani ukuthi bengathola lolu ncedo olwehlukileyo empilo? Kutsho ukuthi izaba i-referral hospital yelizwe lonke yini? Njalo lizakwazisa njani abantu ukuthi sokulo ncedo lwalolu hlobo?
Hayi thina sinike sihambe sijama papotibiza abantu ukuthi kababuye sizobanceda. Abantu bayadinga lapha abazuza khona uncedo. Siyathanda ukuthi ngabe laba abavalileyo kwezinye izibhedlela labo bavule. Odokotela laba lo abakhalala umsebenzi lo uhulumende bake bahlale phansi babone ukuthi isizwe siyazuza uncedo kulokuthi konke kudonselwana kudonselwana labo lezi zibhedlela zivule umuntu wonke abe le-health care.
Udokotela Solwayo Ngwenyanga umqondisi wesibhedlela sempilo ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga we-Studio 7.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Isizalwane sakwele South Africa, unkosazana Zozibini Thunzi, nguye othethe isicoco sokuba isiqamla mayezi somhlaba wonke jikelele uMiss Universe walonyaka kuncintiswano oqhutshelwe edolobheni leAtlanta khonapha eMelika izolo. Lokhu kulethele uZulu weAfrika ikakhulu onsundu ogoqela isizalwane seZimbabwe injabulo enkulu. UMike Wove weStudio 7 uxoxela unkosazana Andile Nobuhle Mpofu, yena wathola isicoco sokuba nguMiss Zimbabwe USA lokuba nguMiss Africa Washington State ngo-2016.
Uzave ukhini untshengisa ukuthi kungabe kuliphupho liphi naliphi engabe ngilala empilweni, ngabe ngimdala ngingaka or ngimncane ngingaka, kungabe kuyikuphi engikufiselayo empilweni yami, ngingasebenza ngamandla ngizinikele emaphupheni ami, amaphupho ami azafezeka kuphela ngelinye ilanga. Usitshengisa ukuthi njengomntwana wase-Africa, mntwana umuntu omnyama, akulandaba konke lokho ukuthi ngingabe ngingubani, okuqakathekile ukuthi ngisebenze ngamandla ami kuphela.
Sibone abantu abaningi ngempela befaka isithombe sakhe ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook, ku-Twitter, njalo ku WhatsApp besithi hashtag black girl magic. Eningi labo likhanya ngani lithakazelela isinqumo sakhe sokuziqhenya ngobuhle bakhe. Njengomunye oke wangena emncintiseni efanayo, ukubona njani lokho?
Ayithi yazi ukuqala kwe era entsha ukuthi lami ngumntwana omuntu omnyama ngilenywele ezingomfusha nje ukuthi zinjani ngingela engilakho okunenye, uzozositshengisile ukuthi ngingazikhangeleli phansi kodwa ngibe kwazi engiyikho from phakathi wami, ngizitshele ukuthi akule into engangehlula. Uzozositshengisile ukuthi ngaze ube semncintisenini lapho kulamakhiwa kulabantu abavela ngaphila ngaphila ngapha, akula ndaba konke khonoko. Okuqakathekileyo ukuthi ngikwanise ukuthi ngizitshele ukuthi ngizaphumelela kungabe kuyini engufisayo. Yithi kasitshengisanga ukuthi kuphajentli kuphela kodwa ngaze kube sesikolweni, ngaze ngifundwa ngudokotela, ngaze ngifuna ukuba yini empilweni yami, ngingazinikela ngisebenze ngamandla ngizaphumelela kuphela.
Ubona ngani ukuphumelela okwenziwe nguZozibini kuzatshintsha ukuthiwa ngesiNgisi i-definition yomuntu omuhle, ngoba sibona ngesikhathi esiningi nxa abantu besuthi lo unkazana ngumuntu omuhle ngempela, uyambona egqoka iweave, egqoka i-makeup ngezinto ezijeneyo, kodwa uZozi wayenza into ejeneyo.
Vele sokuqalisile i-definition yethu yomuntu omuhle, it has only been enhanced ngaye uZozi. Vele sokuqalisile sokukhona osokutshintshile emphakathini, sengikwazi ukuthi hayi yena le black girl magic ahambe ngayo uZozi, vele isizathu lathi sokumele ukuthi siqhubekele lapha tshiyela khona lati sigijime siya phambili. Kanti silami nginjenje kumbe ngizaba yisidudla, kumbe ngizaba umuntu ocakileyo, kumbe ngizagqoka i-makeup, kumbe angisoze ngigqoke, kumbe ngizaba le weave, kumbe ngibe le short, akula ndaba konke khonokho ngoba konke khonokho ngokokufaka nje phezulu okuhle sibisibili lokho engivele ngiyikho khona. And uZozi yena akazange wayesaba ukuzitshengisa ukuthi yena kahle kahle vele ungumuntu onjani, uzivile ngomfushi wakhe ngimzake ngizikeliwe, hhayi waphumelela waba uMiss Universe.
Kukhasi ele Miss Universe bachasise uTunzi njengomuntu olwela amalungelo abesifazane kwele Afrika. Sibone yena esekhuthaza abantu abesifazane ukuthi basebenze gadalala ukuze bathathe izikhundla zobukhokheli emphakathini. Ubona ngani uTunzi ulamandla na okukhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana ikakhulukazi kwele Afrika?
Yeah, vele ulalo ngoba lathi ukuthi simuze ekhuluma into enjalo ukuze akhethe ukuthi aphendule ukuphendula umbuzo ngendlela laphendula, kutsho ukuthi kukhona okungaphakathi kwakhe okufuna ukuthi abone abantwana abancane abantu besifazane bephumelela bengabi ngumsila cha, kodwa bekwanisa ukuthi labo bebengabantu abavulela abanye indlela, labo ababa ama-pioneers in different categories ezimpilweni zabo. Sikhanyelele i-reign yakhe ukuthi it will bring a different scent ku-leadership yabantwana abancane.
Hhayi, siyakuzwa Mampofu, jiyela uZulu amazwi wakho okugcina.
nxa ngibona okwenziwa ngozwazi and lami ngumntana oweAfrika, umntana womuntu omnyama. Ngifisa ukuthi ngisikhuthaze nini sonkeni, ngithi ungabe ungumuntu wesifazane, ungabe umuntu wesilisa, ungabe umuntu omdala, ungabe umuntu omncane, amaphupho akho acakathekile. Amaphupho akho yiwo aza kufaka ezindaweni ezithiyeneyo ezokuthi kwanise ukuthi ulwele wena lokuthi ulwele nabanye abantu wena ongaboba ababasenhliziyweni yakho. So mina ngithi nxa uyiphupha into sebenza ngamandla, ngaze uwe uvuka futhi uvuke ngamandla. Ngilila ngizophumelela.
Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu nguye onqobe kumncintiswano kaMiss Zimbabwe USA lokaMiss Africa Washington State ngo-2016. Ubexoxa ecingweni loMike Wobe weStudio 7 eseSeattle khonapha eMelika. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba le Chronicle liviga ukuba ugatsha olubona ngezomkhathi luthi kuzachitheka izulu elikhulu elilomoya kusukela namhlanje kuze kuyefika ngolwesine kuliviki. Izulu lele lizakuna endaweni esigoqela enyakatho lasezansi yemandebeleni enkabazwe kanye lasemaswingo. Iphephandaba leHerald lona lithi umhlangano webandla lezanu PF we-annual conference oqala lamhlanje eGoromonzi uzagxila kakhulu kudaba lokuvuselela umnotho welizwe kanye lokuqeda indlala ehlasele izigidi lezigidi zabantu. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani Studio 7 labalaleli, mina igama ungabadela Ncubela ngise voice. Engingazama ukuthi ngufake lami lapho ukuthi kanti abantu bakithi esindebeleni bakomthwakazi bangenwa yini. Khona manje sebesekelana lo Tyson wabantu lo yini, kanti linjani lina bantu besindebeleni vele? Ikobe lidelela abantu bale because lingothathekile over. Labazale lomgabe, labazale lomnankagwa, labazale kathi lobotswangirai kathi sokungolo Tyson wabantu, kathi linjani vele bantu bakithi? Ake liyeke into zemzini liyenze into zakini. Umakhuphe ukhona lapho, umqondisi ukhona lapho, ngabe kuthiwa maybe lingasupporta lokugawule maye ngaba sekutheni uyayenza leyo nto leyo. Kungcono ugawule ngoba noma esupporta izano but engowakithi kungcono ngoba ngowakithi. UJonathan Moyo bangcono ngabakithi. UJoshua Nkomo bamenzani, uEshmel Ncube bamenzani, bonke abhelswela labana abadala bayeziwani ngabantu bonabo linelokho libhizi ngabo abantu bempumalanga. Chiyanani le nto zemzini libuye ekhaya. Unkomo bamenzani laba bantu bamxhaphaza nje but linelokho libhizi lisabolala bukasukuwere lapho labothwankirayi lapho labochamisa lapho. Asobantu bakini laba balanidabalani labo bantu? Zamani ukukhula mani liyeke lizama ukuthi likhulise indawo yenu. Kungcono ngabe kuthiwa lisupporta lo Jacob Mdenda ngoba elaphana. Kuyabe kungcono uma engabe kunguye ophakama esithi kwenziwe kanje. Kungcono ngoba ngwakithi uJacob Mdenda. Than laba abantu abangekho kathi sokasukwerepho ngumsupporta lo kakekho leZimbabwe. Angazi kathi amakhandeni anjani vele? Angazi wali lawyer kuthi ngubani? Yazi nabantu bakithi so.
Yeli njani basakaza abahle, siyabonga lo kube lo lesikhumbula nje kancane ukukhuluma lo ngwenya la eGoli kodwa kwamanje ngila eSandton la ngisebenzela khona. Ye ngokholo la ngethemba noma zikhona izinkinga kodwa sithi kubo bonke abantu baseZimbabwe, abantwana baseZimbabwe abagcwele umhlaba wonke ngenhlupheko esiyenziwa libandla leZanu PF esingeze sikufihle lokho. UNkulunkulu emkhulu, ngelinye lamalanga sizobuyela ekhaya ngoba noma kwabanzima njani kwasendulo kodwa fanele sibambelela ngezwi likaNkulunkulu lethemba. Sifanele sihlale sisethembeni ngoba vele ezi iAfrika, continent yonke leyase Africa, abaholi base Africa inkinga yabo inye ibuhwaba. buhwaba yibo benza ukuthi namhlanje sihlupheke silale kugangene sidliwe zingwenya gcine sesilimazana sodwa ngoba kumanje uma ungabukuthi ngo-December sisesigangeni manje sicabangela abantwana khona le move fanele bagqoke badle ngalokho imali okuncane silakho kodwa ngithi komunye lomunye othola isenti akasizi omunye lomunye ngoba sihambile sihluphekile singabantu bani futhi ohlala singabantu bani kodwa ngelinye lamalanga uNkulunkulu imthandazo uzoyiphendula ngoba yena uNkulunkulu uyaphendula ngesikhathi sakhe into okufanele sibe yazi ukuthi uNkulunkulu unesikhathi sakhe nendlela yakhe isikhathi sewathi akanaso akasisebenzisi ngoba iwathi kalidalanga wathi ladalwa ngabelungu so kufanele ukuthi sikubekezele konke esikwenziwayo lokwenzakalayo kodwa sibe kwazi ukuthi ngelinye lamalanga kuzolunga ngiyakwazi ukuthi kungehla kabi kwabanye abantu lokho engokukhulumayo kodwa into engizolitshela nayo ukuthi ibandla lesibusayo lesibusa ngenkani yokuthi liphethe izikhali zelizwe so ayikho into esingayenza lapha ngoba thina sinazo izikhali
sanibonani ngiyabingelela nami kustudio 7 ngilapha eJohannesburg ngiyathinteka kakhulu uma ngizwa udaba olumalungana nabotshekesha asebehluphe ngayo endaweni yasesintwini esigabeni sakithi futhi kuyacaca njengoba nje libe lenzi interview lapha nofuzwayo webhejhi lukaZulu uyakucacisa ukuthi kukhona umuntu olesikhundla oyisiphathamandla kuhulumende wezana othuma abantu laba noma okhontrola abantu laba ukuthi bahlasele emaNdebeleni babulala abantu ngezifuyo zezakhamisi ziganyulwe zibulawe uhulumende asiginto angayaziyo phela into leyayiqala ngamanje kudala ikhona kudala isenzeka nxa sekuze kuvela la kwabezindaba kutho ukuthi into vele eyaziwayo uminister of state security yena lo uyaziwa vele ukuthi into ahlale iyenza so kuyabonakala ukuthi ZANU-PF government aso legitimate government it's a rock state it's a military state nxa kuyimilitary state kutho ukuthi abantu bazenzela noma yini abayifunayo ye bazenzela noma yini abayifunayo ngoba akula mthetho khona vele iconstitution ayisebenzi after ikhulu yokugijwa kwamgabe vele kuzange kulunge lutho kubusa amasocha iwoda phethewe lapha nomnangakwa naye ukontrolwa ngamasocha ipower kalayo kumele kulungiswe isimo saseZimbabwe kungenela boSADC kungenele mhlambe nayo iUN yona le
labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin lo mongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky bahlangene eFrance izolo emizameni yokuqeda impi ephakathi kwamazwe abo. Ibandla elibusayo kwele India selethule umthetho odinga ukupha iziphepheli ezibaleke emazweni azo ngezizathu zokholo amaphepha ukuba izizalwane zakulelo lizwe kodwa lumthetho uthiya phandle iziphepheli zokholo lwesimuslim. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amaqwetha amabandla amabili athi elama-Republicans lelama-Democrats ethule amazwi awo okugcina edalele ephalamende izolo phezu kwamacala etheswa umongameli Donald Trump. Iqwetha lama-Democrats lithe ubufakazi obethulwe kuleli dale buveza sobala ukuthi uTrump wephula umthetho ngokudinga ukungenela kwele Ukraine kudaba lwezombusazwe weMelika. Ngakho lithe kumele uTrump asuswe embusweni. Kodwa igqwetha lama-Republicans okulibandla likaTrump likwalile lokhu lisithi akulacala elikhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo MDCT khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Well, akusabani ukuthi uTrump vele bazobimpeacha. Lokho akusanitwa lokubuzwa ngoba I think evidence ama-Democrats abayivezi evezekileyo kuma-hearings iyakhombisa ukuthi uTrump wawuphula umthetho. So ayikho enye indlela. Makuyukuthi ama-Democrats ku-House of Representatives bafuna ukuwabholda i-oath of i-constitution abayenzayo ukuthi bazoprotecta ilizwe from ama enemy aphakathi langaphandle. Le nto ezekele ngoTrump le isobala ukuthi uTrump wawuphula umthetho ukubehave ngaphandle kwe-constitution. So abala ngenye indlela ngaphandle kokuthi bamimpeach. Udubo luzoba khona kuzoba kuSenate ngoba iSenate icontrola yoma-Republican. So kula i-trial yakhona izoyenzekala khona ama-senators azobe yijury and kufunakala i-2/3 majority 150. Kula sibona ukuthi kuzoba lohlupho khona.
Ngamanye amazwi singathi uTrump kasoze ayendawo kasoze akhitshwe esihlalweni.
Yeah, well, unless ama-Republican abe serious nge-oath abayithathayo oyokuprotekta isizwe bayekele ukubaphathisene ngoba even umntwana ku-grade 1 uyayibona le nto yokuthi uTrump wawuphula umthetho according to i-constitution yala into ayenzayo ngoku-hold ama-funds from Ukraine lokuthi Ukraine imenzele i-favor investigate uBiden yinto engavumelekile engekho emthethweni kuleli lizwe. So mina ngokubona kwami izinkipha uTrump bethe asoze ayendawo. Angiboni nge-election kaNovemba eyiwini uTrump and futhi naye phuma embusweni lapho ngibone siyejele uTrump ngoba kulamacala amaningi okumele athoniswe ngawo.
Babe sitsho njalo abaningi moyo ngesikhathi sokhetho besithi uTrump kasoze afa aba ngumongameli weMelika.
Yeah, well, liqiniso lelo bam-undermine, but I think ama-Democrat asevukile manje. Abantu abaningi abazange bavote ngo-2016 ngoba becabanga ukuthi hayi vele ama-Democrat azowina, uTrump angeke awine. And remember futhi uTrump wawina ngoba nge-electoral college, otherwise i-majority ayizange imvotele. So come November 2020 abantu abaningi sebebonile ukuthi lizwe lapho liya khona akuseyi-America abayifisayo le. So abaningi bazophuma ngobuningi babo besiyavota. Ngiyakutshela ngiboni mina uTrump ewina, especially ngoba ugeleke bonke lo babenzile.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo we-MDCT khonapha eMelika.
Ebezu kumiba kepambi kumshaba uki. Kojwa kunganu satani. Ebezu kumiba kepambi kumshaba uki. Sefundi samanya mazu. Kwenzi skale zile mbuzi zopindi samanya mazu. Amwaye so shona. Sefundi samanya mazu. Kwenzi skale zile mbuzi zopindi samanya mazu. Amwaye so shona. Aumai wawu. Amwaye so shona. Aumai wawu. Amwaye so jena.
Sivaleke imbiko elisithumele yona kuFacebook. Nomen Gwenya uthena sifuna ama-passports abo. Arthur Khumbu Ncube uthena morning msakazi. Mpande amadoda amathema uthena ibumbulu lovu. Pressure Nzuza uthena livuka njani emsakazweni. Time na moyo uthana uhulumende weZimbabwe wenza ngoba wezwa ngobani ukuthi wonke umuntu ohlala ngaphandle kwelizwe uyasebenza. Decent Golide kaJamila uthana linjani emsakazweni. Uyabulisa lawe hayi siyaphila. Kuzoba lobani laphana. Vasco Nyaningwe Moyo uthana siyavuka msakazi. Kwanele Trust and Love tona msakazwa kithi ninjani nonke. Wish you a prosperous day.
Ikombita beloke befa ngenxaka sathana. Uyabona wena sathane labantu bakho kumele uphume emhlabeni ka baba
unduna malabo umfana kadubugwendo esiqibela uhlelo lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe ethi sathane. Hayi ke sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe impatalo yokuthatha ipassport njalo uthi kumele zihlawule ngedola leMelika. Kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 ntambama phela. Mina lani asweni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo, muntu ngamilinkomo.